Hola mkela emoyini ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Awula muntu owasi tshelayo njengabazali ngoku immunize lokho kade kusenziwe ezikolo. Amanye ama parents babona bezwa ngabantwana sebevela khona. Abantwana bengalungiselelanga and actually into yangkhona kwakungani it's a threat. Uthi umntwana kumele abuye edlile phela yazi evela ngapi.
Abazali bakhonona ngohlelo lukahulumende lokunika abantwana imithi yomkhuhlane we-bilharzia lama-worms bengatholanga imfundiso eneleyo.
Nxa uChinamasa esithi usabuzabuza, ubuza ubani, kuvele kusobala ukuthi udubo yiluphi. Udubo yikuthi akula mali eningi engena elizweni.
Ukuphuza kukahulumende ukwethula uluhlu lwendleko yakhe ibhajethi yomnyaka ozayo sokuthiye izisebenzi labo somabhizimusi bengazi ukuthela kusasa labo limi njani.
Oke waba ngummeli wemangwe ephalamende yomnumzana Edward Mkhosi uthi ulakho ukuphuma ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube. Unkosikazi Mushonga enxa engasuswanga edale lephalamende kwakhethwa owesifazana ovela eMathabeleland South okumela lesi sigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo.
Ukusungulwa kohlelo lokunika abantwana imithi yomkhuhlane we-bilharzia le-hookworm ngeviki ephelileyo sokuveze ukuqakatheka kokukhulumisana ngempilakahle kulandela ukukhonona kwabazali besithi abatshelwanga ngalumsebenzi ngesikhathi njalo bengafundiswanga ukuthi amaphilisi la kuyini okumele akwenze emzimbeni yabantwana. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezempilakahle ngeviki ephelileyo lusungule umkhankaso wokunikeza abantwana balomnyaka owodwa kusiya kwelitshumi lanhlanu imithi yomkhuhlane we-bilharzia le-hookworm. Abezempilakahle bebesebenzisa umuthi othiwa yi-praziquantel obikwa ubuye elizweni uyisipho. Iningi labazali laziswe ngembiko evele ezikolo ukuthi abantwana babuye bethwele ukudla kodwa kungela mfundiso yokuthi umuthi lo ulakho ukuletha okunye okungakhangelelwanga okunjengokuhlanza kanye lokuqubuka umzimba i-rash kodwa ephanga iphele. Ngenxa yokuswelakala kwemfundiso le, iningi labantu beligcwele ebulenjini libuzana ukuthi kanti lawo maphilisi alungele abantwana na kumbe hatshi. Unkosikazi Precious Mudenge oyisakhamuzi uthi yena ubone ngencwadi ebuye lomntwana evela esikolo imazisa ukuthi kuzaba lesehlakalo esinje kanye lokuthi kumele amlungisele umphako. Uthi kodwa lincwadi ayitshongo lutho ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi umntwana atholele umuthi kanye lokuthi umuthi lo ulakho uhlupha umntwana lapho esewunathile na.
Awula muntu owasi tshelayo njengabazali ngoku immunize lokho kade kusenziwe ezikolo. Amanye ama parents babona bezwa ngabantwana sebevela khona. Abantwana bengalungiselelanga and actually into yangkhona kwakungani it's a threat. Uthi umntwana kumele abuye edlile phela yazi evela ngapi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Gerald Skhosana uthi kuvamile ukuthi uhulumende abuye lemikhankaso enje lapho abazali abazwa nje kuthiwa lethani abantwana kungela mfundiso ngomkhuhlane ozama ukwelatshwa. Uthi iningi labantu belibuzana ebulenjini nje ngoba belingela lwazi olufaneleyo ukuthi umkhankaso lo ujongeni okwenze abantu bagcine besethuselana ngamandla ngobubi balomuthi labo bengazi lutho.
Inkinga esihlangana layo kakhulu ngendaba ye-drug lay e-bilharzia ebinikwa abantwana ezikole ukuthi abazali abaningi besivele singazi ukuthi abantwana bethu bazophiwa ama-drug enjalo. Lokhu kusuka kusikhahlameze njengabazali ukuthi siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni.
USkhosana uqhubeke esithi kuqakathekile ukuthi ugatsha lwezempilakahle luzinike isikhathi sokukhulumisana labazali lapho kusenziwa imikhankaso ukuze kungabi lokwesaba kanye lokwethuselana kuZulu.
Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo ma kule nhlelo ezikanje eqalazise abantu sibekwazi ukuthi kulolutho olunje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu. Sisale singazi kuhle ukuthi i-drug leli lingabe liyingozi njengoba abantu besitsho kubo-Facebook lapha lakubo-internet kumbe i-drug nje emelinceda abantwana bethu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emily Ndlovu uthi bakhathazekile njengabazali ukuzwa imbiko ethi wanxa umntwana elodubo lwezinso kumbe isibindi angathathi amapilisi la Kodwa bangaka abazali kumbe abantwana bakwaziyo ukuthi balayo limikhuhlane.
Abantu ba bethuka ngoba laba baqalisi beyokuhamba khona ngale bebetshela ukuthi i-drug yakhona iyagulisa abantwana. Abanye abantwana bekhulunywa ngokufeinta njalo izinto esiyabe singachasisela ukuthi zingangenela abantu kanjani ziyahlupha uyabe usesabela impilo yomntanakho.
Okhangela ukulwisana lemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDokotela Phoshiya Mananganzira uthi kuqakathekile ukuthi abazali baqaphele nxa kusenziwa imikhankaso enje ukuze abantu babo bangasali phandle lapho abanye bethola imithi yokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane ethile. Uthi ye umuthi lo ubulakho kwenza abantwana bahlanze kumbe baqubuke kodwa lokhu bekuphanga kuphele.
It's not just being dumped because these are diseases of neglected people. It is still good quality, and this is part of a global initiative to say whenever you are doing an intervention, don't give, you know, the second class because it's going to people who are poor. They still, in terms of, you know, all the kids that we observe, they still deserve the best quality possible of care. And as a Minister of Health and Child Care, we really strive to provide the highest quality of health care to the citizens of Zimbabwe.
Inhlolisiso eyenziwa elizweni ngomnyaka ka-2010 yaveza ukuthi imikhuhlane yebilharzia kanye lama-worms esiswini sokwaba ludubo ngemva kokumemetheka ezigabeni phosa ezingamashumi ayisithupha i-57 phakathi kwezigaba ezingamashumi ayisithupha lantathu 63 elizweni. Ngaphandle kwalimikhuhlane ugatsha lolu luvame ukuphatha imikhankaso yemikhuhlane endingindi kanye lepolio ebantwaneni. Imele iStudio 7 ngobulawayo, inguNothando Spanda.